Lokhu kuza ngemva kwenkuthazo kamanisipala ukuba abaphila ngokuthengisa laba basuke lapho bethengisela khona ezitaladeni zedolobheni leHarare ukuze kuvinjwe ukusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Umanisipala kanye lezinye ingatsha zikahulumende bathi ukuthengiswa kokudla ezitaladeni yikho okusabalalise lumkhuhlane oqhamuke ebudiriro leGlenview.
Vakatshanisa futhi
bebethukuthela abaphila ngokuthengisa laba endaweni abasebenzela kuyo lapho uhlangana khona umgwaqo uRobert Mugabe loJulius Nyerere. Ophatheke kwezokulwela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni ubeka uhulumende umlando wokungafuni ukulungisisa ngendlela esiza amacele wonke abaphila ngokuthengisa labahlaselwe ngumkhuhlane.
Yekulula sibili ukuthi uhulumende aphe icala kulaba abathengisa emgwaqweni, but singafuna ukukhangela ukuthi baze babe emgwaqweni ukuthi kwaqalisa njani. Siyabona ukuthi uhulumende nguye olenye problem lapha, ngoba yena akakwanisi ukuthi ahlale phansi labantu abathengisa emgwaqweni azwe izikhalazo zabo njalo a-addresse ama-situations abo ukuthi bafunani, ngoba engabafakela ama-toilet emgwaqweni lapha abathengisela khona, abafakele amanzi lapha abasebenzela khona, kuyabe kungena problem yengcikeza. Njalo ikhansili la ibuye ithanyela ithatha ingcikeza, asibi neproblem yekholela.
Unyoni uthi abaphila ngokuthengisa bevele behlezi bekhona la kwamanye amazwe, umahluko yikuba lawo mazwe esakhela labo bantu indawo ezinhle zokuthengisela.
But owethu uhulumende ujahile njalo u-iga ukuthi nje aphonge ublema lokukhipha abantu every kungaba lama-election. As soon as after election uyabe sifuna ukukhipha abantu abasemgwaqweni, uyabe sithi thina esiphila ngokuthengisa emgwaqweni siye ngaphi.
Kodwa umanisipala uthi kumele basuke laba bantu edolobheni okungenye yemizamo yokulwisana lokusabalala kwesihudo sekholera. Isikhulumeli sikamanisipala umnumzana Michael Chideme uchasisa ngenyathelo lokususa abaphila ngokuthengisa ezitaladeni.
Harare City Council appeals to members of the informal sector to voluntarily move off the streets of the Harare CBD, that is Saturday, to designated trading sites. This appeal comes in the wake of the cholera outbreak in Harare, which is now spreading to other cities and towns and provinces. We have taken this action in the interest of public health. We are in constant engagement with the leadership of the informal sector to map sustainable solutions.
Kunsukwana esanda kwedlula, umphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo utshele intatheli izindaba ukuba sebecele amapholisa ukusebenzisana lomanisipala ukususa abaphila ngokuthengisa esitaladeni njengendlela yokulwisa ukusabalala kwekholera eqhamuke emzini weGlenview leBudiriro. Ngolwesine, umphathintambo wezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uveze ukuba abangamachumi amabili lanhlanu bese belahlekelwe yimiphefumulo, kuthi phose abazinkulungwane ezine betholakale belalesi sihudo sekholera. Kuke kwaba lokuphithizela okukhulu, abantu bebaleka besabalala ndawana yonke ngesikhathi lumsakazo ukhulumisana labaphila ngokuthengisa laba kumgwaqo uRobert Mugabe eHarare. Sekubonakale imota zohlobo lwamalori ezintathu ebezithwele amapholisa ohlangothi lwe-riot zihamba ngomgwaqo uJulius Nyerere, kanye lezimbili ezithola amanzi ababayo athelwa abantu lapho kube lomsindo. Kodwa uZulu ophila ngokuthengisa wemba phansi ethi mabenze abakufunayo abakuzikhundla zikahulumende bengasoke baya ndawo, ngoba kuyindlela bephila ngayo kungekho enye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
For apple,